akulandeni cha kodwa ongwetikande ukutikandena umnyanzana umnankapa ngala yena abamanye abanye bomphathi njambo abangahamba bekwenza ayisho into engingathukumisa umongameli belizwe ukuthi ayisayinisa isivumelwano sisifike ilama minister ye-culture e-economy ngicela ukuthi ngicela umsebenzi awenza ekhaya akula umsebenzi kale ekhaya udinga ukuqeda imali nje ihamba hamba
ubungasuthiseka alubana uvelande ukuya sayina izivumelwano ezinjani
ama joint commission vele ngwawona aqondane lempitho yelizwe ayenziwa ngama minister okwakhathesi okukhona ukuthi iZimbabwe kafila zindlu ama-factory alungisa impahla zokuthengela ngathungise ngaphandle kwelizwe kungancedi ukuthi antshi ibhotswana abathengise zabo ezindlu e-South Africa ngaye kwesivumelwano sokuthi izinto imitshina yalapha vele ivuselelwe i-industry eziphethe yethu ayivuselelwe sibe le guarantee yokuthi into esizenzayo lapha ziyathengwa ebotswana yikho yitho isivumelwano esilentito kwakho atshi lokho kwamasiko lokho vele ngokwamaminista lokho akusinedi lutho abantu abaningi amazimbabwe amaningi asebotswana kawube lesivumelwano sokuthi banikwe ama-permits okusebenza izimali zakhona zizisele ekhaya ngapha ye yikho okungasijabulisa khonokho
useke wasayina njalo izivumelwano esayinelana lohulumende weleChina okuyinto eyayihlala isenziwa ngumgabe njalo besithi kulama-mega deals azavuselela umnotho kwenzakalani kuzivumelwano zonke lezo
ama-mega deals ayasayinwa kodwa kayasayinelwa ilizwe ayisayinelwa amakhathela bona laba no-Rautenburg okunatagwei okusaphazwa musarara yiyo abasayinelwa ama-mega deal ana ngoba phela singaze sikhangelisise kakhesi into zokhe zisupa akutshengisi ukuthi kule-mega deal yake yasayinwa